ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuMfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubuka ke ingwezi ekuseni saqonda eshayi forensic mosha emuva kwegenerali ebhedlela sina eyiso la. So semasuka lapho bathi kulo siswe yiwani or unknown language wayo. Babuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sayibona ukuthi nguye.
Kulowesilisa onakanelwa ukuthi ubulele umkakhe kwele South Africa ngesihluku ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe laye wafa.
Sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala okhuba ioyili oshukela lentengo yangikhona iphezulu. Ukuthi like njengathi sisemaphandleni uyabusekuleka ukuthi u-afforde ukuyethenga i-cooking oil nge-$15.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazane abahlala emaphandleni ele-International Day of Rural Women namhlanje. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ubusehlakalo esichiye uZulu weJujume ePlumtree ekhuza umhlola kulowesilisa onakanelwa ukuthi ubulale unkosikazi wakhe kwele South Africa ngesihluku esimangalisayo ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe laye wafa. UFortunate Nkomo unyamalale ngomvulo elokitshini leHillbrow eJohannesburg evela emsebenzini kwazotholakala isidumbo sakhe sigwazwe ngenqamusa sasesikwasikwa salahlelwa duzane lomfula uJoskei elokitshini le-Alexandra. Umnyeni wakhe uPeneus Ncube onakanelwa ukuthi nguye ombuleleyo uthe ngokucatsha komkakhe kwele South Africa wagada walubhekisa emzini wabo eJujume lapho afike wazibophela khona laye wafa. Amapholisa aseZimbabwe laweSouth Africa akufakazile konke lokhu. Imuli kaFortunate Nkomo iphakathi kokulungiselela ukuthwala isidumbu sakhe sisiya ekhaya kuliviki. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomne wabo, uMnumzana Valentine Nkomo.
So kuchithina wasuka ngemande emsebenzini ekuhambeni kwakhe kasaphendukanga. Then ngabo 5 wafaka imeseji ethi khona uselindele iteki. So kuthe kwahlala kwaze kwatha ama-9. Ma kutha ama-9 umfazi kamalume onguye kuzesihlala naye sekumwhatsappa futhi ebuza ukuthi hawu kanti lapho khona uright nje ungasatshela ukuthi unga. So kwasekuphendelwa kuthiwa hhayi ngi-right malume nje ngithayisa umlungu wathi ngilale lapho. So kutho ukuthi ifoni le yayingasakuphendulwa nguye ma sesiqala ukukukhangelisisa kathesi ngoba yena waphendule ethi usetekisini. Then after ama-hours umuntu lo waphendula wathi umlungu uthe ngingatshayisa ngilale khonapho.
Okwasokuhamba njani iselifika kubanga lokuthi kutholakale isidumbu?
Kuthe nge-Tuesday, kwavuka nge-Tuesday imini yonke sizama ifoni yakhe siyifonela iringa kodwa ingabanje ama-WhatsApp masowasiphinda avulwa engaphendulwa. Sahamba sayadinga endlini yomkakhe la wayevele ehlala khona kodwa wayengasahlali khona okwaleso sikhathi wayesele nyanga yonke engahlali khona. Ma sifika lapho sithola yena indoda kayikho. Masifonele ifoni yakhe nosisi ifoni yakhe iringa phakathi kwendlu yendoda kodwa masifisa yathi kukhiwe kufaka inkalakata yekhiye phandle ikhiyele phandle. So sifonele amapholisa abuya kwaze kwazokwatula indlu ngabo 12 sebusuku zathola ifoni khona khonapho kodwa endlini akula muntu. Sayahamba ke savula ikhesi imithini khonapho ebusuku saze sasuka epolice ye number 4 into ngabo 4 ekuseni avuka ke kuwenze ekuseni saqonda ekuthi forensic mosha emuva kwe-general isibhedlela simayeseyiso la so semasifika lapho bathi kulo siswe yi-1 unknown la ongayaziwayo babuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sabona ukuthi nguye
lo myeni wakhe babe vele behluphana
ya bebehluphana kodwa hayi lokhuyana ukuthi kuyahluphana ku-serious
isidumbu lisuka nini laso selisiya ekhaya
sangokuthi sisuka Thursday
umnumzana Valentine Nkomo umne wabo kamufi unkosazana Fortunate Nkomo yena onakanelwa ukuthi ubulawe ngumkakhe ngeviki edluleyo kwele South Africa. Inkulungwane zabantu zivuke zigcwele lapho okuza kwakhiwa khona indawo yamavinkili eGodini Mall namhla ekuseni bedinga imisebenzi. Amapholisa acine ebizwa ukuze ancedisa ukuqondisa abantu ngenxa yokuminyezelana kwabakade besendwendweni yokubhalisa abanye kungabalele khona ukuze zama inhlanhla yabo ekutholeni umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi imisebenzi iswelakala elizweni, ibulawayo ikhangelelwe ukuthi abanye abalihlekana batholiswe imisebenzi ekwakhiweni kwesilindelo samabhasi esiyabe sigoqela izitolo kanye lendawo zokuzilibazisa eGodini Mall. Lamhlanje ikhampani yeTerracotta eyiyo eyakhayo lindawo inikeze abantu ithuba lokuzodinga umsebenzi. Inkulungwane zabantu abagoqela omama lamantombazane babuye ngobuningi ukuze zama inhlanhla yabo ekuqhatshweni. Ngenxa yobuningi babantu ababuthene eGodini kucine kusiba lobudlwangudlwangu kulindawo okutshengisela ukuthi ngempela abantu bakufunile ukuselela imuli zabo. Ekhuluma ngemva kokuthola amaphepha, umnumzana Marshall Mhlanga uthi abantu baqale beqoqekile.
Balabathe sihlale ngamaline bathi sebeqala ukuthi benikeze amapaper besithi each paper kuyahamba labantu abakho abayi 5 leyo photocopy paper and then into kathi senzakala abantu basebebuya sebeyisibhubhubhu sebefuqela jamula amapaper and then amapolisa they were trying to control but bayehluleka ukucontrola abantu ukuthi abantu bethole amapaper kuhle kuhle.
Abaqhatshayo bagcine besithi abantu baza kuyathatha amaphepha emapholiseni ukuthi kwenqatshelwe ubuqili ngalawa maphepha. Unkosikazi Mildred Sivalo isakhamuzi sakobulawayo uchasisa ngobunzima ahlangane labo ezodinga lomsebenzi.
Mina ngibuhlungu ngento engihlangane layo. Ngibuye izolo ntambama ngabo 7 o'clock. Ngabhejela ukuthi indlu yami ngenxa yoduba engihlangana lalo nge-situation engiyiphilayo lapha eZimbabwe. Ngisithi lami ngincedisane lo samfana sibone ukuthi senzani imuli njengoba libona ukuthi into zinjani kwenzakala. Ngalala lapho ngachuba belele yedwa labantwana. Kodwa into engizisubuhlungu kakhulu banikeze amanumber ngo-8 o'clock. Bathe benika amanumber ngo-8 o'clock. Bathi khona ithe siyoqala ukuthatha bagcina kunumber 250. Amanumber angikhona lakathe sisilawo lapho. Besinyiswa sisenziwani sisenziwani bagcina bengasalandeli line. Kodwa abantu abagcina bethola amafomu ngabazivuyele ekuseni sokusile thine silele khona sisathola ngalo.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela ngomnyaka ozayo njalo kumele lulethe inguquko kobulawayo endaweni zokuhamba. Abathole amaphepha baveze ithemba lokuthi labo bazathola ithuba lokuselela imuli zabo laloba bekunzima ukuthola amaphepha okubhalisa. Ngenxa yokuphithizela obekulapha, abanye abantu bagcine bethatha amaphepha bewathengisa phandle kweGodini ngemali esuka ku-50 cents isiya kudola. Lokhu kusolwe nguZulu bethi abaqhathi beGodini bekumele basebenzise indlela ezehlukeneyo ukunikeza uZulu amaphepha lawa okubhalisela umsebenzi ngoba iningi labantu libuye licabanga ukuthi bazahle baqale umsebenzi. Inani labantu elibuye ukuze edinga umsebenzi litshengise sobala ukuthi inani labantu elivele lidinga umsebenzi liphezulu njalo kusadingakala ezinye inhlelo ezithize ukuthi ziqede lesi simo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ele Zimbabwe elimanyelene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana abahlala emaphandleni ele International Day of Rural Women namhlanje. Abesifazana laba bekhala ngokoma kwempilo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokuqakathekisa abesifazana abahlala emaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Embikweni wakhe okhangelane lalo lusuku unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi ahlomise abesifazana ngolwazi langenhlelo zokuzithuthukisa. Ilanga le International Day of Rural Women leli liza ngesikhathi uZulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezimqoka empilweni yakhe kanye lokutshabalala komnotho. Isakhamuzi seGaranyemba eGwanda unkosikazi Charity Dube uthi ubunzima abahlangana labo ngenxa yokudilika komnotho njengabomama bemaphandleni buphindwe kabili.
Hayi, impilo walezi suku ingani iwomile kancane. Like sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala okhubi oyili oshukela le nto ngayangikhona iphezulu. Uthi like njengathi semaphandleni uyabuse hle ukuthi uafforde ukuyethenga i-cooking oil ye-$15.
UMadube ulabantwana abathathu njalo ubaphilisa ngokulima impita lamatamatisi. Kodwa uthi isivande sakhe sincane njalo uthi ukutshabalala komnotho lokusilela kwemali elizweni kulezinsuku sokusenza kube nzima ukuthi athengise imbida yakhe.
Kusiya ngenyanga yakwansi ukuthi ngithengise o-$80 nqam budget. Manje ngensuku zalezinsuku awusagcini vele imali engange $80 ngaphandle uzokuyikhuki kwenthi sokuvukile laphana la ususiyela inalabantu.
UMadube ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise omama bemaphandleni ngokubancedisa ngemali yokusungula inhlelo zentuthuko. Amazwi yakhe agcizelelwe yisakhamuzi sesilobela unkosikazi Rairo Moyo yena othi kumele abesifazana abahlala emaphandleni bancediswe nguhulumende ngoba beyinsika yesizwe.
Yeyi, isicelo sami ngesokuthi njengabomama sibe sicela ukuthi nxa kusiyenza ubaba kasisize ukuthi sibe lamanye nje ama-club kumbe singayenza okufuya inkukhu ukuthi sithole ukuncedakala.
UMamoyo ukhale njalo ngokudula kokudla. Ezinye indubo ezibhekana labesifazana bemaphandleni zigoqela ukuqanqabula imango emide besiyakukha amanzi kanye lokuswela nje indlela zokuziphilisa. Lanxa kunjalo sithi Happy International Day of Rural Women.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi besithi ibutho kumele lingasetshenziswa ekulungisiseni indaba ezingalungiswa ngumthetho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa yokuthi uzasebenzisa ibutho ukuze axotshe abantu abathengisa imali emgwaqweni yamukelwe ngokusolwa okukhulu. Abanye besithi kumele ekele umthetho wenze okumele ukwenze. Iphephandaba leSunday Mail libike ukuba uMnangagwa uthi ukuthengiswa kwemali sokufike kubanga elibi, ngakho-ke izinqumo ezimele zisetshenziswe kuzamele zingabi buthakathaka ukuze enelise ukulungisa umnotho wakuleli. Kodwa uZulu uthi nxa lokhu kusenziwa kuzamele kwenziwe ngokusemthethweni, hatshi ukusebenzisa ibutho mahlayana. umnumzana Thembani Sibanda isakamuzi seHarare uthi wesabela ukuthi abantu abangenamacala sebengabotshwa ebalisela kulelo qhinga asebuye lalo elokuthi aqondise osiphatheleni.
Ubona kwami uMongameli Mnangagwa utshengisa ubugwala lokuthi wehluleka ukulungisa umnotho wakuleli. Lokhu kuyasethusa nje njengezizalwane zakuleli ukuthi siyabe sesibona ibutho ligcwele nje yonke indawo. Okunye ukuthi kakula muntu ohamba ebhalwe ukuthi ungesiphatheleni ebunzini lakhe, baza kwehlukanisa njani? Into yokuthi uMnangagwa uyingcitshi endabeni zomthetho. Kayike lo mthetho wenza okumele ukwenze ukuze alungisise amaphutha abawenzayo ukubulala umnotho welizwe.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Leon Chigubhu ohlaziya ngenhlala kahle kaZulu utshengisele ungathokoze sithi amazwi kaMnangagwa ayethusa.
Amazwi akhulunywe ngumongameli kawahlabusi ayethusa kakhulu.
Unkosazana Samantha Kuboni laye usole isinqumo sikaMnangagwa esithi nxa engaphuma namaqhinga okuthi abantu batholise imisebenzi njalo elizwe lithole imali, osiphatheleni bazasuka emgwaqweni bodwa ngoba umsebenzi wabo ungasadingakali.
uMnangagwa akangabalekeli into amele ayenze. Sithe sisale dola ngo-2010 lisaqinile njalo osiphatheleni babalutshwana. uMnangagwa akalethe imali elizweni, the economy will self-correct.
Kinga yemali elizweni isiyenze izinto ezimbalwa ziswelakale. uZulu acabange ngokuthi ilizwe selingabuyela esimeni sika-2008 lapho owakungenamali lokudla elizweni njalo ukuphila kwakunzima. Osiphatheleni bahlala begxothaniswa ngamapholisa malanga onke kodwa baphinde bephenduke ezitaladeni okutshengisela ukuthi bathembe abanye abantu abakhulu bezombusazwe. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Live Talk lamuhla sikhangela isimo sezempilakahle singamanga kuhle kweZimbabwe ikakhulu ezibhedlela zikahulumende lamaklinika yamakhansila. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Donald Trump welemelika ugcizelele ukuba ilizwe lakhe kalizange libe lenkulumo lele Turkey ukuze umfundisi Andrew Branson wenkonzo ye-Evangelical Church akhululwe. Umfundisi Branson usele minyaka emibili ephika ejelela kwele Turkey ngemva kokufunyana elecala lokuba insoli, icala alilandulayo kodwa wagcina ekhululwa ngeviki edluleyo. So kubulewe intathela izindaba ezingamachumi phose amahlanu i-48 lonyaka ezwekazi le-Europe kuphela besemsebenzini. Ezinye zalezi ntathela izindaba zifele emsebenzini zithapha indaba endaweni ezilempi zomdeni, ezinye njalo zibulawa ngohulumende abentando kayiphikisa kulowo mhlubulo. Ikhansili yakobulawayo ivale isibhedlela ebesisesamukela bonke abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wesifudo sekholera, ukuthi bonke abongi abakade besebenza kulesi sibhedlela labo sebebuyela ukuyasebenzela emaklinika abakade bevele besebenza lakhona. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ikhansili yakobulawayo ivale isibhedlela sekholera kulandela ukwehla kwenani lezigulane ezizedinga uncedo lokwelatshwa ngezibonakaliso zesihudo esihambelana lomkhuhlane wekholera. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza isizathu sokuvala isibhedlela sekholera.
Okwakhathesi kobulawayo akulamuntu ocatshangelwa ukuba lekholera kusukisela ngolwesibili mhlaka 10
azange sibe nomuntu obuyileyo ecatsha ngumuntu lecholera. Ngakho iward yecholera kobulawayo eDonkor Hospital okwakhathi sisayivalile, amanesi abuyele emaklinika awo ansuku zonke, akula muntu abamkhangele, sizababiza nxa angatholakali.
Kusenjalo inhlanganiso yamazwe omhlaba iUnited Nations Central Emergency Relief Response isiphe uhulumende weZimbabwe izigidi ezedlula ezintathu ukuncedisa ukulwisana lomkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula amachumi amahlanu. Ngeviki edluleyo uBulawayo ebeqhuba umbukiso wezokwemba lapho umphathintambo wezabesifazana lamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni aveze khona ukuba ucwaningo abalwenzayo luveza ukuba iningi labesifazana bayaphatheka kwezokwemba amatshe aligugu kodwa babhekane lodubo lokubamba imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzani ngoba bengela mpahla zokuzivikela ngesikhathi besebenza. Unkosikazi Nyasha Chakaneta othengisa impahla zokuzivikela ngesikhathi abembi besebenza uchaza ubunzima obubhekane labo mama abembayo.
Iziningi abafazi baye they face dust kulama chemicals that they exposed to ngabesebenza, and all those chemicals they lead to in East Scotland is many like cancer, like silicosis, amanyama chemicals. You don't even need to breathe them in. Contact nje in your skin will cause a lot of diseases.
Unkosikazi Sithembile Ncube uchaza udubo ababhekane lalo emadobo lapho abemba khona igolide.
Tubesibhekane lalo lwama-tributes. Ama-tributes iwasihluphayo kakhulu. Ngoba besize sifisa ukuthi luba ngabe kukhona abangasincedisa besicele kuma-landlords ukuthi basi njengoba singabomama sibe le ndawo zethu esizinikwa besicelele officially. Udube sibhekana lalo ngolwe-mercury. I-mercury yaphonga ukusebenza all over nje, ayila security njalo sabe singakafundi ukuthi singayenza njani ukuthi ize ingasafect.
Unkosikazi Sakhile Moyo omunye wabemba bengaphansi kwesiyabonga Women Mining uthi bayancindezelwa njalo lomkhuhlane wofuba uyabahlupha.
Kunzima esibhekane labo sizangena si-Women in Mining sitributa ngaphansi kwaStone. So Stone ngemva kwe-4 years singenile wabeletha omunye umuntu okuthiwa nguFisani. So uFisani nguye oyasidlelezela kakhulu. Siyazenzela, siyazidingela wonke ama-equipment yokuthi sizisebenzele. Nxa sesisebenzile yena okwakhe izitampa ngale, nxa sesifika khona ngalo singagiga, yena nguye osethenga i-gold nge-$34 ebhenki khonapho labe liyibo-$60-something. So vele asila gaini ngitsho ngoba ngale ngiyabe ngisiyanika futhi lo muntu engiyabe ngithethe kuye ini ukuthi angincedise ama-equipment lana ukuthi angincedise emayini.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi abatholi inzuzo engabenza benelise ukunakekela imuli zabo kungela ngozi langokuzivikela emikhuhlaneni. Iningi labo lisebenza lingela mpahla yokuzivikela ekubambeni imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzane osekudale udubo kwezokwemba. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi lithi akukagoqoki okuningi kwezomnotho welizwe kulandela ukwehla kwesilinganiso semali yokuthenga idola leMelika ngama-bond notes kumbe ama-RTGS ngeviki edluleyo. Impahla ezigoqela amafutha okupheka lokunye zilokhu zisilela, kukanti iningi lezitolo ezazivaliwe kwesikhatshana ngenxa yalolu hlupho zilokhu zingavulwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Dumisani Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungiso amalungelo abathengisa impahla emgwaqweni yeBulawayo, Upcoming Traders Association.
besibona ngani ukuthi engcinyi kuzaba ngolo kodwa ukasika ukubona mahluko angkona ngoba izinto zilokho zingikho kathesi sikhuluma kodwa hayi lokho kade sesikubona besokunzima kakhulu kodwa asikaboni ukuthi konkona sokule change singayichuthi konkona isibambe ukuthi konkona siyibona cooking oil ayikho vele ngoba sithengiswa ku black market ngabo $10 yesibona khona kodwa i-fuel iyaba ngcono okwamalanga la adlulile amabili amathathu kodwa i-diesel ilohlupho kakhulu ayikho kodwa i-petrol sike sabona kungani kuba li-change ngoba izolo bekungasela ma-line emagaraji thina kuyasithinta kakhulu ngoba imali yangkhona yona le kayikho abantu abafuna ukuthi siwode kibo bafuna i-forex la i-forex yangkhona bonke abantu sebebambe izimali zabo akusela lutho i-business iphansi kakhulu so thina ngani kusi-affecti kakhulu le enkuzuleyo ukuthi konkona kubathi ngani kayikho vele yona imali yakhona kuba siphatheleni bangkhona kabalayo
kodwa bona lokho ebekhona yini njengoba sasizwa kuthiwa baxotshwa emgwaqweni
hayi bona babotshwa sibilikabakho emgwaqweni
sokulo hlelo lolu olwegodini mall amalunga enhlanganiso yakho wona ke athinte kanjani ngalolu daba
well nge-Friday ade sisiyavula i-call center sicabangela ukuthi konkona ngezikhalazo esizihambisileyo kuma-directors ayiwo ayekampani leyo i-terracota yokuthi konkona besicela ukuthi konkona thina sinike i-preference ama-members ethu anike i-preference nxa kurejista lanxa sokufika izikhathi zomsebenzi ngoba yibo aba-affecta indawo yena leyana ababengasafuni ukuthi bathenge sibenze ukuthi bavulele abanye so namhla ngani uhlelo lohambe kuhle ngoba ama-organizers amade khona ale encedisa ekunikeni amafomu kodwa hhayi siyathemba ukuthi konkona kuzasiphathisa thina njengenhlanganiso kathesi ade kusenziwa i-registration so besicabanga ukuthi konkona sizaba lo mhlangano labo le council phakathi kweviki yona le ukwenzela ukuthi konkona sizame ukuthi nxa kuvuma sisayinelani i-MOU yokwenzela ukuthi konkona sibekwazi ukuthi izinto esesizivumelene sezifakwe phansi njalo kuyaprotecta ama-members ethu
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube esiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association sixoxela ekobulawayo. Umqeqetshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla uBedu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguquko elimangalise abaningi ngokunqoba eleDemocratic Republic of Congo nge-2-1 ngomgqibelo khona le elizweni leDRC emdlalweni wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo. Le mpumela itshiye iqembu leZimbabwe likhokhela ngemiklomelo emithathu engalaneni yemiklomelo kusuba sika-Group G lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu kuthi eleDRC kanye leCongo Brazzaville wona le miklomelo emine iqembu ngalinye yikanti eleLiberia yilo elijeke amanye emsileni wengalane lilo mklomelo owodwa. Umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon uqhubekela phambili kuleviki njalo iqembu leZimbabwe kusasa ntambama lizemukela ele-DRC enkundleni ye-National Sports Stadium esikhondlweni iHarare. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu bekule midlalo emithathu edlalwe kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ngempela viki edluleyo njalo ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos alele iHarare City abe ngujikilobhanqa 1-1 kuthi ngensonto iqembu leShabane Mine lalo libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu leHighlanders okuyimpumela etshiye umsekeli kamqeqeshi weBhoso uMandla Mpofu edane kakhulu.
Ngithi kufana lokuthi silahlekelwe yimklomelo emibili njengoba besidlala leqembu elisemsileni wengalani yemiklomelo njalo injongo yethu bekuyukuba sithathe yomithathu imiklomelo ukuze sifeze iphupho lethu lokuphutsha imidlalo yalonyaka sendaweni yesine engalaneni yemiklomelo.
Komunye umdlalo wangesonto iqembu leDynamo sinqobe leCAPS United nge-2-1 nokuyimpumela edale ukuba likhuphuke liyehlala endaweni yeshumi lanye engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amathathu lane. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abayisikhombisa yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika oqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngempela viki edlileyo. Abafana beZimbabwe banqobe iqembu leKenya nge-17-5 kufinali njalo ukunqoba kwabo lokhu kubaphe ilungelo lokuphatheka kumncintiswano we-World Rugby 7 Series wona abakade sebeleminyaka.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.